lokho kufanani imali lokungekho emabhenki lokho amalayini emade lokho abantu bekhala ngemali uzakhumbula ukuthi laleyo kwathiwe ngatshakala ngabo EcoCash abo Telecash le one e-wallet ayitholakali indawo ezinye zelizwe kazilayo indlela yokuthi ubungene kuthiwa i-network ngakho-ke kuthwala isenzima abantu kakhulu ukuswelakala kwemali elizweni leli
nxa ukhulumisana lo mphakathi nje jikelele bayakhuluma yini abantu bayatsho ukuthi udaba lomnotho udaba lokusilela kwemali elizweni ngokunye kwezinto abazazikhangela nxa besiyavota
bakhona abacabanga njalo kodwa abantu bakithi balutshwana bakhangela lokho esithi ngama-policy issues bakhangela umuntu nje baphelele kuye umuntu ukuthi ubani laphana bagijime lo muntu baduke lezwe bengazange babuze izinto eziningi kodwa bakhona njalo abathi hhayi siza kukhangela khona lokhu ukuthi kakula mali elizweni sivote ngokunjalo kodwa ukhona ozavuka elayinini yemali ayivotela bona laba kade bekhona benza ukuthi imali iswelakale akuswelakali abantu abanjengabona labo ngokuba kasikabi ngabantu abakhulileyo kasikamathuwi ukuthi sikhangele ama-policy issues sikhangele indlela esibuswa ngayo sisakhangela abantu ababusayo sithelele khona lapho kuphela
kobulawayo yebo zazithunqa intuthu kudala kodwa umbuso kamgabe wayicitsha leyo ntuthu wacitsha umlilo ubaba uMnangagwa sele nyanga eziyisikhombisa ephethe sezithunqa futhi na
azikathunqi angithi wayekhona ziphele intuthu zakhona angeke ndavuke namhlanje senguyokulungisileyo njalo isikhathi sifitshane engenile into le indala kakhulu isonakale khona kusho ukuthi lakho kuzathatha isikhathi ukuthi kuvukavuke lokhu lalokuyana kusekuningi kakhulu into ezonakeleyo abantu bacabanga ukuthi isektha bengumakhelwane laliyane ngale akusela indastri kayisekho total abantu abaningi elizweni ngabathathwe nguhulumente kusezafanele ukuthi kuqaliswe phansi kanti-ke kasizivuleli indastri yona leyo ngokukhuluma ngomlomo kusadingeka ukuthi sincenge imali kwamanye amazwe siphungule uhulumende aphungule izisebenzi zakhe ukuze abe le mali ayisevayo abe nguye owenza lokho okuthiwa yiku-inspire i-growth ye-economy ngokuthumela izimali zikahulumende ukuvuselela into ezinjengabo-c s c okuvuselela i-o d m b basebenze okwe-coton bakwazi ukuthenga ebantwini lokhu abakwenzayo kungathengi nje ama-china so kusetesito eziningi ezimele zenziwe ukuthi kuvuke i-industry so zivuke nje overnight abantu bamele babekwazi khona lokho nxa besiyafota bangayithathi kancane leyona
kodwa ubaba uMnangagwa uthi ngemva kokhetho lusanda dlula nje imisebenzi izagcwala elizweni amanda azavuselelwa zibuye zithunqe njalo intuthu kobulawayo
hayi lokho nje uyakhuluma ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukuthi ayisiloqinisa ukuthi ngemva kokhetho nje yonke into izabe isilungile kusezathatha isikhathi ukuthi kulunge izinto njengoba ngisisho ukuthi zonakale kakhulu kakhulu izinto kuleli lizwe azingeke zilunge nje ngomva kosuku kungaqalisa kancane kancane kulungiswa lokhu lalokuyana kuqalise nezombuso nje welizwe ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abantu kuhlonitshwe umthetho kuhlonitshwe impahla zabantu esithi i-private property abantu baze babe lokukholelwa ekuthini umbuso ongenileyo lomehluko kulo mbuso kamgabo okade ukhona iminyaka yonke le asoze abantu bavuke nje begijima ngosuku olulodwa bedilikele elizweni bethi bazo-investa bazaqala bakhangele ukuthi kambe kuhlelekile yini kambe kuyahlonishwa yini umthetho kambe kuyiwa kuyiphi indawo basebeletha izimali zize nje kancane kancane imisebenzi abantu abangasebenziyo baningi kakhulu over 90% i-unemployment abantu ngeke ivuke ithululeke imisebenzi xa kupopulation labantu abadlula 7 million abangasebenziyo akade befanele basebenze ngeke uvule uyidadlile imisebenzi leyo ngu-7 million ngeke uyenze engu-1 million ngenyanga eyodwa mvele ezinjani kuyathatha isikhathi eside vele.